Umbiko lo wethula ngesikhathi kugqitshwa uhlelo lwe-lockdown olwamaviki amathathu osokusitshwa ukuba abantu bazahlala emakhaya okwamaviki amahlanu elandelana. Ngesikhathi njalo ilizwe selilabantu abangamatshumi amabili lanhlanu asebefunyelwe bele-COVID-19 asebebulewe belokhu bebathathu. Unkosikazi Nozipho Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi abantu babengalungelanga ukuhlala ezindlini okwamaviki amahlanu elandelana.
Kathi okusizisa ubuhlungu kakhulu yikuthi ukudla akubuyi ezindlini. Lokudla esasikuthengile njengobana sasithengele i-21 days esiyigqike izolo, leyi 2 weeks asiphiwanga ithiwa lokuthi siphume phandle kumbe siyethenga emashopu lapho esitho khona izinto zikhwelile, kodwa sikhoze sikhona ukuthenga lanxa sifuna.
Umnumzana Alois Dube uthi lokho kuzaba nzima ikakhulu kulabo abaziqhatshileyo njengaye.
Njalo kuzisebenzeni kwethu siyenze ukuthi esikutholileyo ke sikufake emlonyeni, so kuhle kube nzima kithi ukuthi sizaqhubeka sibe njani.
Unkosikazi Sizwakele Zulu yena ukhala ngokuthi abantwana ababhala imihloliso lonyaka yibo abasenkingeni enkulu.
Isinqumo sethwa nguhulumende sokungezelela amalanga kuyisinqumo esihle kakhulu ekuthi siyabe sivikeleke sibili kugcikwane le-corona. Kodwa nje kuba buhlungu nxa sikhangela abantwana abafundayo, abantwana ababhalayo lonyaka ukuthi bona kambe bazabhalani, bazabe befundeni, ngoba belokhu kungakaze kucace ukuthi yiphi imizamo mhlawumbe uhulumende ayifakayo ukuthi abantwana laba bebefunda. So asikwazi nje ukuthi khona bazabhalani vele lonyaka, bazaphuma lani. Ngapha thina sesibhadalile sarejista inkalakatha zezimali.
Esinye sezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Effort Ncube yena ke uthi ukungezelelwa kwesikhathi se-lockdown kubalulekile.
Ukungezelelwa kwamalanga lokho bekulindelekile vele, ngokuba nxa ukhangelisisa uzabona ukuthi uthe kufakwa ukuvinjelwa kwabantu lokho esithi i-lockdown bekulabantu ababili abathathu kumbe abane akade belegciwane leli le-corona. Namhlanje sesikhuluma abantu abangu-25, kanti ke futhi isibalo sabantu abangu-25 silakho ukuthi siphansi kakhulu, ngokuba nxa ukungahlolwa kabanzi ungathola ukuthi kulamakhulukhulu kulezinkulungwane lezinkulungwane zabantu abagulayo abaleli gciwane le-corona. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi nxa kuvaliwe kunje kuhlolwe abantu ngendlela ebanzi, kungavalwa kuhlalwe phansi.
Unkosikazi Ronita Ndlovu ongumongikazi uthi kuzaphathisa ukuthi uhulumende abe lethuba lokuhlola abantu.
Kuzasiza ukuthi okwakuqala uhulumende abe lethuba lokuhlolisisa abantu abasebebanjwe yilo mkhuhlane. Okwesibili, kuzanika ithuba lokulungisisa izibhedlela ukuze zanelise ukwelapha abagulayo nxa uthe wamemetheka lowo mkhuhlane. Ukufundisa abantu ngokugcweleyo njalo wenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngathi ngokwesithathu. Okwesine, kunceda njalo ukuthi uhulumende lapha ezempilakahle bathole isikhathi sokuhlolisisa ukuthi lowo mkhuhlane usumemetheke kanganani ezweni.
Iningi lezakhamizi zakoBulawayo bezikhala ngokuthi yebo lesi sinqumo sihle ukuze impilakahle kaZulu ivikeleke kuleli gciwane. Udubo nje yikuthi ukudla kuyasilela njalo le ntengo ekhona ezitolo eziseduze ikhuphukile okwamagama. Imele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.